singathi njalo sibili ukuthi abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge 806,000 RTG. So uthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2,000 gold coins so maningi kakhulu. Njalo balethembele ukuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebekhathi ukuthi bazihlingele ama-gold coins angikhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengarelease amanye angu-2,000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza labo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduriyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama-contracts amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ulama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zimbabwean dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zimbabwean dollars abengayisebenzisi. Kodwa njengani yiyo i-target market yangikhona.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe isehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi. So kutho ukuthi idollar laseZimbabwe liza-appreciate in value ngamani njengoba liyabe lingekho, liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.